we must mask up, wearing our masks properly, at all times covering the nose and mouth. We must stay at home, only leaving our homes when it is absolutely necessary.
Kumele sigqoke amamaski ethu ngendlela eqondileyo ngaso sonke isikhathi. Sivale amakhala lomlomo. Kumele sihlale ngekhaya njalo siphume kuphela nxa kulesizathu esiqinileyo. Kumele sihlanzeke ngesikhathi sonke njalo singaminyani. Asitshiyaneni lokuya emicimbini.
We must stop going to private parties and gatherings.